umubumbubi sibiri ukuchisa kuyachisa vele izulu kalikani akulamayezi vele kuyachisa akulaleki vela kuhlaleki kona
galithembisi vele izulu
ya amayezi alokhu akhanya ndawo kwezinye indawo kodwa lapha kula vele izulu alithembisi la vele kwacha vele umhlaba omile vele akusela lojizizi zilimo sezichile futhi
utshani bona bunjani
utshani akula vele sokuchile utshani wamila akusela vele sokuchile
iinkomo zisesimeni bani manje lezinye izifuyo
ya inkomo ikakhulu akunzima vele sizichakile kakhulu akungoba kula tshani vele amadlela khona akatshana vele ezintabeni lapha iduza kula tshani so zihambe imango emide sibele ukuthi siyothola itshani kona
ungathi ngama-kilometers amangakhi
ungathiwa kuwo-7 to 10 kilometers o lapho kulo tshani olungani lungcono alapho eduzane akula vele
lani bese liyazilanda khatshana khonale ilanga litshisa lalo kangaka
senza njalo vele ngoba singayekeli ukwenza njalo vele azizaphela akula ludo ngoba lula lutshana akula vele
ukulima uyatsho ukuthi sokutshile emasimini lalilima okunganani
abantu babelimile kodwa kathesi sokuchile kodwa benze okokulinda ukuthi imbuzi zingadli lokho kuselwe okuncane babelimile kakhulu abantu kodwa heyi sokuchile akusathembisi ukuthi izulingana vele ungavuka kuthembisi
uhulumende uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadinga amanzi amaningi ezifana labonyawuthi amabele otshwetha lina lalilimeni kakhulu
lapho abantu sebelima umumbu kakhulu ngoba bathi ukugiga lokhu akunzima lokhu bajayele isigayo abantu so abaningi vele abantu balima umumbu khona